aluba kuthiwa kusendaweni amazweni aphucukileyo ukwenza into enjengaleyi kumbe isiyenzakalele ezandleni zakho into ifele ezandleni zakho kuyamele uchiye umsebenzi kodwa ke njengoba ngisitsho endaweni ze-Africa ungakanya kangakanani but kawuchiye umsebenzi ngoba yi-culture yethu i-Africa ukuthi akula ndaba as long as yena ezirholela imali yakhe kodwa ke i-committee ikhulumile ukuthi ayithokozi ngalokho sifune futhi ukuthi kuyedingwa eyinye information bayilethe ukhakhe wethu uzababhalela ngezinto ezinye siteka bazilethe ya yena leyo futhi kasikakwazi ngoba yikho sithethini ukhakhe ababhalele ukuze sazi ukuthi into zabo zama-salaries zihamba njani so siza kumanthili beze besi-replyile upermanent secretary we-labour ngoba sisekahamba ayesinika leyo information.